inhlanganiso lezi eziningi ezingabe zizimele zodwa zinhlanganiso ezingabe zivele zisilwa kumbe zikhokhelwa ngabantu abangabe bengathandi ukuba khona kombuso we-ZANU-PF okhona. Kuzindlela futhi njalo zokuthi bona bangabe bephiwa izimali ngamanye amazwe abavele befuna ukudiliza leli lizwe. So ngaleyo ndlela zawufumanisa ukuthi khona into zonke ezingabe zikhuluma nizana yizo ezingabe sezikwenza ukuthi iZimbabwe irenkwe njengokuthi yilizwe elingananziyo ngathi ukukhululeka kwabantu kumbe ilungelo labantu. Ama-organization thina ngeza ne-ZANU-PF siwakhangela ukuthi angabe ubani akhokhelwa ngobani akhipha lokhu nalokhu inhloso kuyizithini kodwa umusa uyayishiya kwi-ground udingisisa sisibili ukuthi abakhuluma ngakho kuliqiniso yini. Ngingafumanisa ukuthi kuyabe kuyizinto ezivele zine-politics phakathi.
Ingqobe isukuwe Mnumzana Moyo.
Akulabo ukukhululeka okukhona abantu noma behleli bayesaba besezenda kibo njalo sihloniphe nabantu abalilwelayo ukuthi nabantu laba belelungelo. Ngiphinde ngithathe isitance abamaloya amela ama-human rights eZimbabwe ilungelo labantu ukuthi hhayi bo ilizwe lakithi lisasemuva kakhulu alilandi imithetho imigomo eyafaka ngoba ngangicabanga ngo-2013 kwaba isikhathi sokuthi khona ku-adopte i-security lapho kuzagarantiwa okuzakhulunywa ukuthi ama-human rights efakwe ukuthi kube ne-freedom of speech. Izini ama-political parties esinawo wonke abezazi ukuthi njengoba ama-political parties eZimbabwe kabahlukunyezwa kodwa kubona ukuhlukunyezwa okukhulu.
Ungathini ngamazwi akhulunywe ngumnumzana Moyo?
Umnumzana Moyo uyakhuluma naye njengokubona kwakhe akubona ngelihlo lakhe. Okuyibona ngangathi ngisizazafumanisa ukuthi thina ilizwe leZimbabwe abantu abaningi ekufundeni bakhululekile ukuthi bahambe ezikole sikhala ukufundiswa kwabantwana. Umuntu wonke uvunyelwe ukuthi akhulume ngendlela afisa ngayo kodwa abantu bomuntu abasuka bayibange ukuthi babe funa bakhulume ngaloba yiphi into kwesikhathi sonke bekungowodwa iyalimaza omunye umuntu laphana. Abantu ngase bebophisana bebodwa ngalo babe sebesifakayo ezinye izinto phakathi. Okuyikho kona bakutsheye ukuthi khona bayengezelekile abakhululekanga kuyabe kuyikuphi. Ngendlela umuntu abantu sebakhetha bona ukuthi ilizwe leZimbabwe yile ngelungelisele kuye ngobani ngelisa bathi ithini bona bona bekwabakhamela amasawuthi akudisturbi yini ilungelo lomuntu ukuthi usanta athole ukudla umuntu usanta athole isikole isekele lidlela kwamanye amazwe akuqamuli yini ilungelo labantu sengiqamula eZimbabwe yinenbeyazasesethina yinenbeyazasesethini khonapho ukuthi yona inhlanganiso leyo kukhona ineseko yama yamelela umuntu wewanda leZANU-PF uma sethe waba lephrobhlemu okuthi bayama laphana bathi besiyamdifenda. Ikhona yini isituation enjani thina esikhona kubanda leZANU-PF sibona uhulumende ezamile kakhulu imizamo yokuthi abantu balinga njengendlela efaneleyo njalo abantu basenjengendlela efaneleyo.
Ungasigqibela lingxoxo Mnumzana Moyo.
Ngayesithi ama-organization amaloya kabamela abantu beZANU-PF ekwaziyo bamela abantu beZimbabwe abahlukumezweyo abantu bezalo bazahlukunyezwa ngobani. I-African Union ngemhlubulo wethu weSadat wakhuluma neZimbabwe ukuthi bathi bezame ngendlela eziningi zokuthi bamfuve indaba ye-human rights. Nama-organization akhuluma ukuthi bafaka iclinsha ukuthi hhayi bathi kuyabona nje ukuthi kanilandeli indlela lifula ilungelo labantu bakubona kunalokho ukuthi khona kungena kusebenzi bese indaba yama-sanctions. Mina nginethemba lokuthi abantu laba kumele befundiswe ngeqiniso ikakhulu abantu beZANU-PF. Akusiyona i-opportunity yadinga ama-sanctions. Ama-sanctions bazidingela bona ngesikhathi bethanda singena ezimpini ngamanye amazwe bayingena empini ye-DRC benesikhathi bekhipha uhulumende we-DRC kufaka uLawrence Kabila. Ama-Orange Country akhuluma laba abatshele ukuthi lingena endani erongo yikhipha lama-sanctions. Njalo ama-sanctions lawa akusiwo ma-sanctions eZimbabwe mhlambe ngaba ama-sanctions eZimbabwe njani wona kuma-individual. Amabizo abantu jese ukuthi khona labo bantu babayenza ku-wrongo kwaseZimbabwe i-corruption yeyama-sanctions kata ma diamond ka athengiswa ngendaba yamasanjini kathi angathi lawo madiamond la engathengiswa yinto engingakutsho ukuthi indaba yamasanjini asebesithiwe akusiphesabi zamasanjini njalo bayahamba bona amaye amazwe bathengisa into abafuna ukuyithengisa kathi esizimali zinikwa abantu izimoto zidingelwa abantu ngama-sanctions yini ilizwe lethu lilama-minerals umhlobo lomhlobo kuyamanywa kuya ngathi konke lokhu ama-truck adlula emabhoda uhamba aya ngathi lakulama-sanctions izanopiyekile ngobhe emazambikwe so kakhesi thina sesifela lemizanopiyeki ingena emazweni amanye efuna ukulungisa kwesuke ukuthi kulungisa ilizwe nakithi lasezimbabwe umfowethu malaki athi ehlale ethi ecabange or ebusise kahle bazamtshela ukuthi hayi opportunity sele samasanjini ngiyabonga.